tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali chona njani izulukandaba kumagumbi amane omhlaba lapho elingali khona. Olamukela emsakazweni we Studio 7 omgqibelo omhla ka 17 kuLwezi 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Kanye ngokuthi lenhlanhla ukuthi kade kungena abantu phakathi kodwa ukuthi impahla eproperty yona le ngikhuluma ngayo okudanisayo sibili ukuthi ireteya kungafika ama-thousand and thousand of dollars.
Kuqhamuke umlilo omkhulu kobulawayo esibhedlela sempilo otshise izindlu zabodokotela.
Kulabantu abafelwa izihlobo kanti kasifanelanga sidlale ngendaba ezinje.
Inhlanganiso yabodokotela ithi isivumbulule umkhankaso kahulumende wokubagcona kulandela ukwethulwa kwembiko yabo ethi uhulumende wazama ukufihla ubufakazi bokudutshulwa kwabantu. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kuqhamuke umlilo esibhedlela sempilo hospital kobulawayo kwatsha izindlu zabodokotela lamhlanje ntambama. Akwazakali ukuthi umlilo uqale njani kodwa kucatshangelwa ukuthi kungaba kuzintambo zamandla kagetsi ezilumathele umlilo. Sixoxe lo mphathi wesibhedlela lesi udokotela Solwayo Ngwenya ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Dathe sibizwe ukuthiwa kulesehlakalo lapha emini empilo ezindlini yokuhlala khona amadokotela. Sithola i-fire brigade belwisana nenkalakatha yomlilo utshisile se-top floor yonke lapho kuhlala khona amadokotela kwaze kwawela-ke. Kanye kusibe nenhlanhla ukuthi kade kungena abantu phakathi kodwa kutshe impahla eproperty yona le ngikhuluma ngayo okudanisayo sibili ukuthi ukurepair kungafika ama-thousand and thousand of dollars.
Manje akula ngitho lo yedwa olimeleyo?
Hayi, akula ngitho yedwa olimeleyo, kukhanya abantu basheshe baphuma khonapho.
Imbangela selizwile na ukuthi kungakuhambe njani?
Hayi, imbangela iy'ngcithi zawo zenezo ezomlilo kukhanya ngani kathesi kube kungani kuyi-electrical fault. Lokhu kusaphambili besenza ama-investigation kodwa kungani ukucatshangela engani kube yi-electrical fault.
Belingakazi ukuthi okuthileyo konke kungayenza malini?
Hayi, ngasibona irufu njengobana ukurepair irufu asikabuze odokotela ukuthi omunye lomunye ngaye lahlekelwe izinto ezinganani kodwa okukhangela nje ukutsha kwerufu nje sibona konapha ku-$500,000.
Bona labo kade besebenzisa izindlu zona lezi ezithileyo sebeza kwenzani okwakathesa?
Sizama ukubalungisela ukuthi batshale kwezinye indawo lapho abangafaka khona amakhanda obvious kuthi kuzahlupha kodwa sizakwenelisa ukuthi sikwenze.
Abahlala khonapho bebebangaki?
Hayi, bona amakotazi le bayafika khonapha 8 to 10 khonapho.
Lo-ke ngudokotela Solwayo Ngwenya, umphathi wesibhedlela sempilo hospital, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Kulenhlanganiso kulamalunga enhlanganiso yezizwalane zeZimbabwe eyabesifazane ethiwa Zimbabwe Women Arise eyangapha kwele Melika kade itshengisela phandle kwesigodlo sommeli weZimbabwe eWashington DC besola umumo welizwe leZimbabwe. Abesifazana laba bathi sokwedlula umnyaka mkhankaso owaphiwa igama lokuthi Restore Legacy wenziwa ngenjongo yokususa umongameli Robert Mugabe besithi wehluleka ukuvuselela umnotho welizwe kodwa akulamehluko. umkhokheli wenhlanganiso le unkosazana Joniso Mpofu utshele iStudio 7 ukuthi baza kwethulela ummeli weZimbabwe ngapha eWashington DC incwadi yezikhalazo zabo.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Inhlanganiso yabadokotela abalwela ilungelo loluntu eZimbabwe Association of Doctors for Human Rights ithi isivumbulule umkhankaso kahulumende wokubagcona isebenzisa imbiko evela kumaphephandaba akhe lemisakazo. Kulandela ukwethulwa kogwalo oluveze izehlakalo abathi zenziwa nguhulumende ezama ukufihla ubufakazi obuveza ukuthi amasotsha yiwo mpela abulala abantu eHarare ekutshengiseleni okwenziwa phezu kokwethulwa kwempumela yokhetho. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Odokotela laba bathi icebo likahulumende lokuxubanisa ubufakazi alisoze liguqule okwenzakala eHarare mhlaka 1 Ngcwabakazi okumunyethwe lugwalo lwabo abasanda kulwethula ngolwesine. Omunye wabaphatheka ekulotshweni kwayo li-report ethiwa Zimbabwe, a new era, medical evidence of post-election violence in Zimbabwe, uDr. Norman Matara, uthi imizamo kahulumende ayisoze iguqule iqiniso lokuba amasotsha yiwo adubula abantu. Odokotela laba bathi insoli zikahulumende zazama ukuvikela odokotela ukuthi balobe ukuthi abantu abafayo babulawa ngenhlamvu zombhobho lokunye okunenginengi.
These are 11 cases of real people. We had real stories to tell of how they were injured, how they were shot and everything.
Nabantu abalichumi lanye laba esikhuluma ngabo abalandisela odokotela ukuba balimala kanjani lokuthi badutshulwa njani. Konke lokhu kumunyethwe kule i-report eveza ukuba badutshulwa bengaphi, besenzani, ukuthi babe yingxenye yalabo ababetshengisela kumbe babeziyela emisebenzini nje kumbe babezihambela nje edolobheni.
Where they were shot, what they were doing, were they protesters or they were people going to work or there was someone who was doing his or her usual business in town.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Growth Age Development Program, uMnumzana Zisunko Ndlovu, uthi uhulumende kumele angethusele abethula ubufakazi ukomishini ecwayisisa ngokwenzakala lapho kudutshulwa abantu eHarare ekhokhelwa nguMnumzana Halema Monhlante kuze kuphume iqiniso uqobo lwalo.
Thina njenge-Growth Age Development Program asiboni ufanele ukuthi lo opha umbono wakhe kukhomishini abuzwe ukuthi wena namuhla usuke udleni, impahla ozigqokileyo wazithengelwa ngubani, njalo imibuzo yonke leyo isuka emuntwini oyebantwini abangekho kukhomishini. Kulabantu abafelwa izihlobo and kasifanelanga sidlale ngendaba ezinje.
Odokotela laba batshelela umsakazo ukuba abantu ababelimele besiyadinga ukwelatshwa ezibhedlela babhekana lohlupho olugoqela ukwethuselwa kwabodokotela. Bazise njalo ukuthi bafuna ukuthi abenza lesi siga bajeziswe. Imisakazo lamaphephandaba kahulumende athe ngemva kokwethulwa kweripoti yabodokotela laba yahle yaphanga yathi basebenzelana lebandla le-MDC. Bona udokotela bayakulandula lokhu besithi lo ngumkhankaso nje kuphela okubagcona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafowe mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafowe mbula.
Lamhlanje kuhlelo lwethu lwezivela emaphandleni uAlbert Ncube ubhodabhode esigabeni seMathebeleland South waxoxa lezinduna kesizwe udaba lwakhe.
Ikhuluma emhlanganweni obuqoqo eZimbabwe Christian Alliance ngolwesibili eGwanda, induna yeWilonke uMnumzana Khulumani Mathema uthe sesiside isikhathi uZulu elinde ukuthi udaba lombhuqazi weGugrawundi loxoxisana ngalo lulungisiswe ludlule. UMnumzana Mathema uveze ukuthi wahlukuluzwa kakhulu ngesikhathi seGugrawundi ngesizathu sokuthi uyise wayengumlweli wempi yenkululeko. Umhlangano lo ubungawukhulumisana ngodlakelo lwaqhamuka emgodini weGolide eVova, lapho kwahlaselwa khona abemba eGolide abakhuluma ulimi lwesiNdebele ngabavela esoneni kumaviki asanda kwedlula. Kwafa umuntu yedwa kulolu dlakela, abanye balimala kakubi. Induna uMathema uthe odlakela lolu luveza obala ukuthi kulokhu kulokufuthelana elizweni ngenxa yombhuqazi weGugrawundi. Ngokunjalo uthe sokumele ukukhulunyiswane ngalolu daba.
Into eboleka ngaka igcinelweni isilonda phela lokho esibhibhidla siyaphambili. Abantu kwabathinta abantu abaningi abemandebeleni up to meetings. Akulungise ukudlule. Asikuthi kuyaqala khona lapho kwenzakala into yegenocide. Mnengi emhlabeni lapha sokwenzakala. Bakulungisa ngendlela abakulungisa ngazo kwadlula kwaphela. Abantu basebenza bayaphambili beyisizwe.
UMathema uveze ukukhathazeka ngendlela ikomishini yokukhumisana umlotha, National Peace and Reconciliation Commission, ebunjwe ngayo esidabe esiNdebeleni balutshwane kakhulu.
I'm not happy. Abantu abaningi abafanele bakompromise that composition. Abantu bemaNdebeleni ukuthi batho ukuthi hayi kufanele kwenziwe so. Yibo abantu abale ownership office. But how many people are from this region in that committee?
UMathema wethu lamazwi la ngesikhathi induna yakogodlwayo eFlabhusi uveze maduna la ebikwa ebhalele umongameli eMatso Mnangagwa eveza ukukhathazeka ngokubandlululwa kwabantu besiNdebeleni. Lincwadi esekelwe ngezinye njalo izinduna uJahana loSpasa ikhuthaza umongameli Mnangagwa ukuthi asungule ikomishini ezimeleyo ekhangelane lokucwayisisa ngombhuqazi weGugrawundi kuphela. Ekhuluma emhlanganweni munye lenduna uMathema usikomiti weZimbabwe Human Rights Commission uMnumzana Jafet Ndabeni Ncube uthe uZulu kulesi sabelo ulokhu elokwesaba ngenxa yeGugrawundi. UNdabeni uthe inani labantu kulesi sabelo abahambisa izikhalazo zabo kulikomishini liphansi kakhulu nxa kuqathaniswa lezinye izabelo.
Ii-consequences zeGugrawundi lokhu zikhona. Okwesaba bakithi ebantwini bakithi napha ukuthi basukume ama-cases awabuye please. Sangenela itsholotsho floods kunzima khonapha. Namhlanje hamba etsholotsho khona kwawula ama-floods khona.
Kusenjalo abafakazi ababekhona lapho uqhamuka odlakela eVova bathole kakhulu ukuziphatha kwamapholisa abathi afulathela ngesikhathi lolu dlakela luqala. Amapholisa abikwa njalo atshaya uZulu kabuhlungu ngezigodo okwadala ukuthi isakhamuzi uNkosazana Elizabeth Mhlanga aqamuke ingalo. Okwakathesi isandla sakhe sifakwe isamende.
Kuthe vele kuphuma phandle bahle bamlalisa phansi. Nangathi ngiphuma phandle kwathola lani phansi. Wonke amaphoyisa la ekhuluma ngeshona. Basilalisa phansi thina kwathiwa kukhulumana ukuthi u-Abheli bangabi. Umkamba bemkhombele ngombhubhelele phansi. Mina lonkazana basitshaya baqambulana ukhulu basitshaya. Umsindo wenzakala ngiyali. Ngaso kunama long term causes sibili. But on that day mhla ka-7 amapholisa la achiya angu-4 achiya sekulo msindo. But azange abuyise iripoti la ukuthi esikuchiye ngale emuva bekunjani.
Isikhulumeli samapholisa ezansi emaNdebeleni uChief Inspector Philisani Ndebele ongene lomhlangano uthembise ukuthi azabotshwa amapholisa achaya lumama.
If those police officers are nxa sebe-identifyiwe bazabotshwa. Baza-identify nxa ubazivele, I know you are going to forward the names. Nxa ukuthi awusuthiseki ngesevisi oyiphiwa ngayo, buya ungadondi egwandleni ngena zuku zonke. Qansa lapha Officer Commanding, Officer in Charge kamphatanga ngendlela eyiyo. Ngicela indaba yami ngizwe ukuthi inga.
inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance isebenzelana leChurches Convergence on Peace zabumba amakomiti akhuthazwa kulondolozwa kokuthula ezabelweni. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Lamlela nampaba fobe mbula.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela.
Lamlela mshweshwe.
Lamlela nampaba fobe mbula.
Gukama.
Lamlela.
Gukama.
Lamlela.
Lamlela mshweshwe.
Lamlela nampaba fobe.
Le iStudio 7 sisakaza sise Washington DC. Igama lami ngo Chris Gande. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa nomnumzana Diliza Mangoye ongeke waba lipolisa. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Yeah, ngiyabonga.
Ye mnumzana, ungasitshela ukuthi wena njengomuntu owakhe waba lipolisa ubona njani lokhu okwenzakala eHarare mhlaka 1 Ncwabakazi?
Engakusho nje ngamafeature ukuthi okwenzakala mhlaka 1 Ncwabakazi yinto ebuhlungu okokuqala eyayisingayikhangelelanga ngesikhathi lesi ngeminyaka le after independence. Ngathi ekuqaleni ukuze kube labantu abademonstrate-ayo, ngizathanda ukuthi ngihle ngisho nje ukuthi hayi, ngokubona kwami kwakungadingeki ukuthi abantu labana abangene kuma streets bademonstrate, ngoba i-VEC yayingakachaphi amalanga angu-5 ayinikeza ukuthi anasama results. Although vele argument yabo ukuthi ama-presidential ayiwaqala ukuvalwa, yiwayemele eqala uku-announce. So amasosha ngendlela angena ngawo, angiboni ukuthi amapholisa hhayi esesebenzise amandla wonke ehluleka. Kumele amapholisa asebenze ukuthiwa i-button and shoot park, lapho abantu abachaywa khona ngenduku leziyana mvuvu babaleki. Nxa kungehlula kuyafakwa lokho kuthiwa i-tear gas, intuthu leyana ibabayo. Kungehlula kuyabuya loba imota leyana eyamanzi, amanzi lana ibaphushe. Kungehlula kumele kubuye izinja kuthiwa i-dog section, kumbe kuzokugcine kuthiwa i-mounted unit eyamabhiza. So konke lokhu yena kwakumele amastage yonke lana ipolisi iwasebenzise kukhanya ukuthi hayi lokhu kwehlule madoda, sisicela i-army. And ngomthetho wesisekelo selizwe, i-army nxa ingena izoncedisa amapholisa, ingena under i-command yamapholisa. Ongawonga ukuthi kumele bafike behle batshelwe ngamapholisa i-briefing on the ground ukuthi hayi lapha madoda sile problem enje, ama-street anje. Sesitanga ukuthi senze kanje, sishoda so. So amasosha ngendlela ayenza ngayo laphana avele angena eseku-action, okutshengisela ukuthi kwakungela coordination between amasosha lamapholisa. And ku-TV kwakuzikhanyela ukuthi amapholisa kwamanye amakhona ayithukile sebona amasosha esefikile, okusindlayo ayengatshelwanga ukuthi sokubuya amasosha. So-ke ngibona ngani kwaba lokudonselana khonaphana lokucatshelayo okungena khona i-politics-ke manje, ukuthi ngubani owasusa amasosha ezinkambeni amapholisa adide esawacelayo. But lokho kuyazikhanyela ukuthi amapholisa kungabe kwacelwana maybe phezulu le, kodwa laba ababe ku-ground babengakwazi ukuthi kwenzakalayo.
Ya, sike sezwa ebufakazini obethuliweyo ngabanye abakubutho lamapholisa, siyabona ukubana ngokukhuluma kwabo bathi bona bangani babelolwazi lokuthi kukhona ukuzenzakala, yiko bagcina sebebiza amasosha. Kubona njani wena khona?
Lapho-ke ngeke siphikise, ngoba le USSD lana yokuthiwa yi-intelligence akazingesinto ukuthi ngathi leyo kaba ngeke basityele bona sebengaclaim ukuthi kunjalo. Kodwa-ke ngabe bekuzwile lokho, kunzima ukuthi sikuphikise, kodwa ngoku-acta kwabo-ke ngaba bekuzwile lakho akubaniki imvumo yokuthi bahle bangene bafake uhlamvu emuntwini. Uhlamvu emuntwini Gande into yokugcina, and amapholisa wona ngokwawo lawo before ayibiza amasosha alaso isiteji sokuthi lawo asebenzisa imbhobho edubula phezulu kanjalo ukuze kugcine umuntu esedutshulwa. Ukuze umuntu umdubule ngemthetho weZimbabwe ayi, kunzima kakhulu okokuthi even ungamdubula ukula maphepha amaningi omele wabhale silo utshengisela ukuthi umdubule kube kusemthethweni.
Manje wena ngokubona kwakho kungakwabangelwa kuyini ukuthi kuthathwe inyathelo lona leli? Siyazi sibele ukuthi ukhulumile ukuthi kungaba yipolitics, kodwa ipolitics yangikhona ingabe iyukuthi yayisetshenziselwani?
Laphana ukuthi ingabe yayisetshenziselwani kunzima kunzima ukuthi utsho ngoba kuziningi izinto ezifihlwayo lapha kunzima sibili yiwe sebese sikutshela ukuthi sesispeculator or sesicabangile ukuthi kungabe kwenziwa yilokhu njalo babebona ukuthi nxa bengavumela abafana labana belokhu bengene ezitaradeni kungenza ukuthi kugcine kulumatha umlilo omkhulu umlilo omkhulu ongalumatha sibili laphana lami as umuntu we-security I cannot dispute that angeke ngikwali lokhu ukuthi aluba wayekela abafana abanabo lokhu begijima kanjani elangalaze layatshona kwakuzaba nzima babhatanti but-ke manje ukuthi kwakuvele kuyinto ecatshangiweyo ngabe-NDC njengoba besisho sokunzima lathi ukuthi sitsho nxa kuyukuthi baqamukela nje bacabangile ukuthi abafana labo bazenza lokhu siwuhlungu njalo siyasola ngoba kwagcina kulimala kwafa labantu ababengelani le demonstration leyana yinye into esivele siyiqakathekise ukuthi ngokubona kwami lokubona ama-reports kungathi abafana labantu abaye babebe-demonstrate ayisibo abagcina bedutshuliwe kwasokudutshulwa nje abantu mahlayana yifo okubuhlungu kakhulu thina besicabangela ukuthi bazagonjolozelwa babanjwe babotshwe bahanjiswe emthothandaba bayitholakala ukuthi balecala loba abanata
lo-ke ngumnumzana Diliza Mangoye owake waba lipholisa ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lo-ke ngumnumzana Diliza Mangoye owake waba lipholisa osekubandla le-ansa okwamanje ke sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosazana Nomsane Kevane, umqondisi wenhlanganiso yeMopane Foundation International, yona enakekela abantwana besikolo ikakhulu eMathebeleland leMidlands. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Siyabona ukuthi bekulomcimbi lamuhla okuqoqa imali yokuncedisa abantwana.
I-annual fundraising event yethu esenza iminyaka yonke. From kuyo sizama ukuthi sithole imali yokubhadala i-fees for next year lokubathengela abantwana ama-uniform lokubathengela ama-exercise books just ama-basics wona la abafuna esikoleni
ngemuva nxa ukhangela abantu bebesukumela phezulu yini ukuncedisa
bebesukumela phezulu ikuthi sibaningi esenza into efanayo and abantu bahlala be kuhlala kulama-events almost every week so noma bengaphusungela phezulu sometimes ngeke ubasole ngoba ziningi izinto kodwa iminyaka yonke asikaze singayitholi imali enough for ukuthi sibhadalele abantwana i-fees so si-grateful khona lokho ukuthi siyakwanisa ukuthola imali yokuthi sibhadalele abantwana noma kuyaye kushota ezinye izinto maybe sigcine singathenga ama-inform kwesinye isikhathi or sigcine sibhadala late but akwazi ukuphela umnyaka singababhadalelanga bonke bangu-35
abaningi abancedisayo ngabavela kwele Mandebeleni yini kumbe babuya bonke
ngabe lamangana ngathi ngibavele eMandebeleni babuya bonke inhlobo yonke even abanye abakwamanye amazwe laba abanye ama-regular locals and supporters ababuya eZambia labantu basebasishoneni babasupporta angengikhuluma amangazi labanye abavele ba-regular kwaziyo ukuthi nawe senza umcimbi noma bengabuyanga imali bayifaka yokusupporta noma even now and then zikhona izinto abayenzenzayo even ukusipha impahla
kodwa lona uhlelo lweni luqhubeka njani
sizathi kuhamba kuhle ngoba I think lapho esikhona sasingacabangelanga ukuthi sobe sila silabantwana abangu-35 manje sibabhadalelayo abangu-9 sebesesecondary manje next year I think another 10 or so bayesecondary so kusho ukuthi next year maybe sabe silabantwana abasiyi-20 abasesecondary then primary sabe selele 50 about 15 sathi siqala sasibhadala nje ilokhu zen i-school fees saya saqhubeka sabhadala sathenga lama-inform lezinto ezinye last year sikwanisile ukuhambisa abangu-2 by South Africa besiya competition yama-sciences bahamba for 4 days which was i-achievement enkulu this year sibe labanga sibathathe bonke bongu-35 for 2 weeks bebobulawayo sabahambisa kuma-organization behamba bebona so kithi kwasijabulisa khonkhana ukuthi sakwanisa ukukwenza khonkhana ngesupport yabantu and ukuhlala labo kusenze saba-understanda ngoba iminyaka yonke ikonikwana ukuthi sihamba for 1 day spende ilanga labo lalobo ilanga eliyi-1 kuphela so this esihlale labo for full 2 weeks so sicabanga ukuthi kuhamba kahle
siyabona ukuthi lihambe ekhaya ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kuhle. Kuyini likubonileyo khona ngale? Njalo lokuhlala labantwana labo kwamaviki amabili. Kungabe kukhona likunanzeleleyo?
Ngafike mina ngafike ekhaya ukuqeda ukuvota. Ama results athe emenyezelwa nganise ekhaya. Anzange ngibone lutho. Ene ngaleso sikhathi ngasasikubulawayo kulabantwana. Asange sibe le problem, asange sibone lutho nje olutshintshile. Enivini ukudura kwezinto esizothi sokudura ngindlela esokudura ngayo. Kwakungakabi njalo. Kwasase normal inyana. Babehlala founders which was basichiphisela ngendlela esasicabanga khona, basichiphisela and abantu basisapota, even ama-organization asisapota, avoid gas basisapota ngokudla. Ama-organization labantu nje bakhona omunye umuntu wathenga, omunye umlungu ose-Australia wathengela abantwana i-breakfast ya-over $400 almost for isikhathi sonke abahlala beseZimbabwe.
Labo abafuna ukulincedisa bengalithinta ngaphi?
Bengasi inboxa kuFacebook, iFacebook page yethu Mopane Foundation, okay, Mopane Foundation International. Then is ne-website, www.mopanefoundation.org. Then bengamfonela mina, ngikhona apha e-UK, number ye-UK, 0044-745028-7082. Or bang-inboxe kuFacebook page yami, uNomzane Kevana kuFacebook.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Nomzane Kevana, umqondisi wenhlanganiso yeMopane Foundation International, yona enakekela abantwana besikolo ikakhulu eMathebeleland leMidlands. Sixoxelaye eseBhilitane. Thiyani indlebe kulona lolu uhlelo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Linami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile.
Sondela Ntokazi, ungesabi Ntombenhle, ngizinikele ngaphelela. Sondela ngikuqumbaqumbe kancane, ungesabeli khatshana, angikathathi. Ukubobotheka kwakho kungenza ngikhothakhothe umlomo. Obakho ubuhle bume njalo, uyinkanyezi yenhliziyo yami, ngizinikele ngaphelela. Kuphaphatheke yami inhliziyo ngangikubona, ngizwe ngathi le ngxenye yami inyomukile yaphaphatheka. Sondela eduze ekhekhe lenhliziyo yami, ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo. Ungangiqoma ngiyasikhwela nyovana lesiyasihlahla esilapha, ngiwenyukiyele umfula ugwembe ugcwele, ngingene kweyakho inhliziyo nawe uthole uthando omkhulu. Iqome ngizinqande ziqonde ngakini.
Uma ngimbona yaphaphatheka, uma ngimbona shaya luvalo. Uma ngimbona yaphaphatheka, uma ngimbona shaya luvalo.
Come Ntombaza, come Ntombaza, come Ntombaza, come Ntombaza. Come Ntombaza, come Spalapala,
come Ntombazana, come Spalapala. Good morning, abantu zebantwini asemathandeni singabisempini ukwenda kwala ngumthakathi.
Ingoma emnandi kalikhwa okancube isiqubela uhlelo lwethu. Ingoma kungiqome siphalaphala. Singakehlukani ke sikhangele inhlongo zendaba. Kuqhamuke umlilo omkhulu kobulawayo othise izindlu zabodokotela. Inhlanganiso yabodokotela ithi sivumbulule umkhankaso wokuyigcona. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.